Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amathumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and isystem of governance ife to all groups or abantu wonke.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owayengumkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane weCovid-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amathumi amahlanu ngalanga linye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamathumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane weCovid-19. Abatholakale belegcikwane lecoronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi iCovid-19 sibulele abantu abafika phose inkulungwane 879. Njalo igciwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamathumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi police. Munoti kondi kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebe lokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni achiyechiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like latheleka kulowo muzi ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo ke esikunanzelayo ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni abanye ngabaya vakatshena nayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenza ezindlini okuncane khonoko okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu bayaluzela besiyale lali ngoba lingangene gumeni okwenzakala kwakadesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakubuyela ngkhaya uye isolate ngkhaya khonkwana siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya isolate ungapi usebenzisa itoilet yipi uvele uphekelwa ngapi so okuqhathele ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole ngase sibuya ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sokuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa ukuthi abantu izisu zikhala umoya so nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla ngokunjalo ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi sikhonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart whilst kuzubukho laphana nxa abantu behlezi baye bevele bengama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisele ngemzekeliso njalo siyakhuthaza ukuthi i-ministry of finance kumbe singalilaba abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale latho kwesikhathi eside abantu babe lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini ngakho ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Umongameli omutsha weMelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe leMelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi eParis Agreement uBiden esethula amazwi ekufungisweni kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngasolinye kwezombusazwe untungameli inkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lePhalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Sizandawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hathi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davie Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Kuba ngonsundo wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasi sitimbeni kwakuzaba ngomlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachutshisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ucubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden babunkomo usaselibanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba satsho phambilini ukuthi ilizwe leMelika babunkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi imhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Moringai uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa ngumphathi wama-Republicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi wama-Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
iMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy. Alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho ke iMDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa yiyo eyacebisa uPresident weZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxisa kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana sokuvunyelwana sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamelwa nguNkomo loMgabe usithole lomzore wabakuSmith yiyo eyacina sisiba le constitution ka-1979 e-Lancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayiqina sesiba le constitution yethu ngo 2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe MDC ukuthi umuntu olabantu kathesi yizanu PF. Umuntu olabantu abaningi kathesi abamlandelayo advocate Chamisa. Yiwa mabandla angathi kwaqa bavumelane, amanye amabandla, amanye ama side shows la angaba ngama observer. Sibe sesithatha njalo i civic society ibe khona njengomlamlankunzi izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina ipolitical ekuthiwa ipolat leyo eyakwenza unumber 9 umnangagwa ebe ngureferee ngapha uChayimpembe ngapha ungureferee sathi hayi la ungamadlwane ngumbhedo. Yikho ke bonke laba bakupolat sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi ureferee ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamlankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwezanu PF le MDC Alliance kube lo mlamlankunzi ovela kuAfrican ovela kuAU, African Union, bekuSADC, be United Nations, kumbe kuma church organization o neutral, singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga ye-economy, yemkhuhlane, ye-corruption, ye-dictatorship, ye-illegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngumkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe mzima ngumkhuhlane we-COVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminista uSP Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations, uminista ebheke international relations njengominista. Wasebenza kakhulu uminista ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshona la. Kubuye njalo kube khona abantu beZimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlangali ngehlanga. Kuzodlula lalokhu mama, duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama uKhuphe uthi abantu beZimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni kwabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukugcina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangene engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Leli labasakazwa ka Studio 7. Lo okhulumayo nguphathi momoyo wasendaweni yaseGwanda Reserve. Ngithilinjani ngisakaza omuhle. Siyabonga ukusitshela zonke izindaba kungekho elisifihlela khona. Ngiyabonga libe losuku oluhle.
Ye livuka njani basakazi baka Studio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela ichingono ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani. Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher astrikayo, sokulama-nensi astrikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazanga boshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo iZANU PF yebotshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamenteni i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithola abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyaratho. Kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu uma bengena ebhasini abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwe ngabantu okufanele bayedele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhopholi chingono balungisise ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisise ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi Studio 7 kanye nabalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kusiphusiso moyo uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs. Ngithi alwehlangana ngehlile dudu konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani isosha evukela abantu babili ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula sisomoyo. Aluhlangano ngihlile sithi usemazwe induduzo nakufamily yakomoyo emberengwa sithi hayi kwenzakale kwenzakele udlulile indoda ileli qhawe, hamba kahle sisomoyo sinawe noma sinemanxeba ngenxa yeni, but lala ngokuthula.
Salibonani basakazi abahle nabalaleli. Nami ngithi ngingiphawule, yebo vele ngihlala ngimamile ngoba sometimes ama-odingo azowafake awangena wabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu this time bengabaleya ama-odingo. Bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona enhlala ngikuzwa abantu bekuphawula especially abakhulu bezani PF lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayina democracy. Kathi mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nawo bathatha induku betshayana. Umthetho next door ungabanjwa nabafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe yiba abaphetheyo, yiba abayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayina democracy. Mina angiyiboni kanjalo lento le. Mina ngicabanga ukuthi i-America America nayo idemocracy ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza nama chance ukuba la mavotes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufakwe umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ungathi uyaphikisa uyathathwa uyafakwe ejele kodwa babhizi bathi idemocracy ayikho idemocracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump kuwukuthi ubebuse eZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abakadala ngibatholi kahle ukuthi kanti wabumuzi bawubusa njani bazinhloko bani zomuzi waseZimbabwe ma kuwukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bayusebenzisa ekhaya lakubo kuye kulunge konke lokhu ngiyacela libala umyalezo wami uphinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu ngikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha emalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa obulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawelwa abantu thini ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lobuleleyo uma bulala kwakhona uthiywa emsulwa iqiniso elikhona yokuthi izami iyayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya usola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungaqondanga ezinqondweni zethu thina abantu ezikhathini eziningi siyathelelika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nanti yayincedisana lilungise isimo selizwe oluthathele umuntu onguye oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe ebezokuyikuphanjaliswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa ngiqinise elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hayi ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuyikukhuluma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basasazi, sibonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Mina nguMasibelo ngiseCholocho. Mina vele lokho ngihamba ngakhona ukuthi ngapha emathebeleni ndasizuzi lutho. Kathesi ubaba uGawuli uyakhuluma encoma izano, kodwa nxaliya liwazi umgwaqo weCholocho ukuthi unjani. Usuka kobulawa nyamandlovu Cholocho, liwubona umgwaqo wakhona ukuthi unjani, akula mgwaqo. Kodwa khona umuntu ezahambe encoma izano. Ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena esakhe isigaba. Asincedi lutho. Khonokho ngisho ukuthi bona bafuna ukusuthisa imuli zabo. Kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa imuli zabo bengancedi lutho abantu. Hayi bantu bakithi, kayike livule namehlo bakithi, lisebenzele lani izigaba zakini, ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa imuli zenu kuphela. Hawu sadubeka kangaka shuwa, i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa, alila lutho elilutshintshayo ngapha izigaba zakini, akulantshintsho olukhona ngisho.
Now, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.